Endabeni zethu lamhlanje izifundi zekolishini lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe zithakazelela imbiko ethi uhulumende usehlolisisa indlela unkosikazi Grace Mugabe athola ngayo isicoco se-doctorate. Kambe umthetho wokukhukhumisana umlotha osanda ukwethulwa nguhulumende uzapholisa izilonda zabantu abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi sombuqhazi we-Gugrahundi na? Sokulabantu abaningi abangasadli inyama ngenxa yemikhuhlane ehambelana lenyama. Inhlanganiso yezisebenzi e-SZCTU ifuna uhulumende alungise umnotho welizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kube le misebenzi eminingi eZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa ukubotshwa kwabantu abambalwa ababengabaphathi ntambo bakahulumende kamnumzana Robert Mugabe okhanya ukuthi babecele leZANU PF elibizwa ngokuthi Generation 40. UKenneth Mhlophe ukhankasela isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weqembu leHighlanders. KuLive Talk lamhla sixoxa ngokubotshwa kwabantu ababeyisiphathamandla zikahulumende ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi balwisana lokufumbathisana njalo lokungathembeki kweleZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.